siyabonga Chris ngiyakwamukela sithandekile lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Already kule public prosecution in Zela in Zimbabwe. Xa kule nto yonke ahambe ecourt, ahambe ecourt sonke sibone ukwenzi lokhu. Umkhethe ndakithi kwinto ewenzile. Asingeke sithi akwenza ukwenzile until ecourt izitsho ukuthi umuntu lo wenze lokhu.
Unkosikazi Grace Mugabe lamhla ukhuthaze umkakhe uMongameli Mugabe ukuthi axotshe umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru emethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso wakhe okulandulwa ngumsekeli kaMongameli.
Abahlali beGwanda namhlanje bebenzile ukuba le-demonstration yamanje. Manje amaphoyisa avuka ekuseni agqonda yonke indawo i-demonstration yangkhona. So abantu bagcine ingasabanga khona i-demonstration amapolisa going around abantu akade befika ku-demonstration.
Amalunga enhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association abotshiwe ngamapolisa namhla ezama ukutshengisela phezu kokuswelakala kwamanzi kanye lohlelo lwama-prepaid water meters.
Umgcini sihlalo we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Dewa Mavinga uchiye umsebenzi lamuhla esithi ukudonselana lokulwisana okulumanyano sokusenqabela ukuthi wenze umsebenzi wawo ngemfanelo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Unkosikazi Grace Mugabe lamhla ukhuthaze umkakhe uMongameli Mugabe ukuthi axotshe umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru emethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso wakhe. Unkosikazi Mugabe wethulela amazwi epulazini lakhe leMazo lapho ahlangane khona lezifundi ezivela kundawana zonke zelizwe. Unkosikazi Mugabe uthe kulandela udaba oluphume kuphephandaba le The Sunday Mail olokuthi unkosikazi Mujuru wayefuna ukubulala uMongameli Mugabe. Kukhona njalo obunye obufakazi kumabona kude. Unkosikazi Mugabe uphinde wathi unkosikazi Mujuru selokho wakhethwa ukuba umsekeli kaMongameli akulalutho olubambekayo aseke walwenza. Omunye umkhokheli wezifundi umnumzana Leopold Chakanyuka wazisela umbuthano ukuthi bafuna ukukhuthaza uMongameli Mugabe ukuthi axotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu unkosikazi Olivia Muchena lomphathintambo wezabatsha umnumzana Francis Nema ukuthi kumele ababili laba bachiye izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecobungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuvele kuhle kucaca ukuthi ngumuntu osezipe igunya kunye nechaza lokuthi usesibangeni lokuthi angathatha ubukhokheli. Indlela asesenza ngayo ivele isikubeka kucaca ukuthi ngumuntu osezibona engumkhokheli wezinga eliphezulu. Uzokhumbula ukuthi sithema sixoxa ngaye kusukane ezithile ezedluleyo. Ngakubeka kwacaca ukuthi zonke lezi zinto ahambe zikhuluma abantu becabanga ukuthi uyabhuda nje. Izinto umyeni wakhe azaziyo, uyazazi njalo umhlomile ngazi ukuthi ahambe ayozikhuluma. Ngithemba manje akusekho umuntu ongabe yakuthandabuze lokho. Lo muntu usephiwe uphaphe lokuthi uzokhokhela. Ukuthi uzokhokhela eyini lokho kasikakwazi, kodwa okucacileyo ukuthi umuntu ozokuba umkhokheli phakathi kwelizwe kuzinga eliphezulu kakhulu.
Singabona kusenzakalani kakhulu kuCongress.
Okwenzakaleyo lapha yikuthi kuthe kubonakala ukuthi kukhona abanye abantu abangase babe ngumgoqo endleleni yalo mama, bacentwa nje awu bakhukhulwa basuswa endleleni yakhe. Uma ubhekile angithanda ukuthi ngiphindaphinde into esisaziwa ngumuntu wonke ukuthi bonke abantu ade bengamfuni, bonke sebesusiwe. Indlela yakhe isicacile, isicandiwe sokusela ukuthi ahambe lapho kamnandi njengena kuhlatshwa ngameva. Yikho ke noma silindile ukuthi sibone iKhongolo siyezana ukuthi izophuma namphumela abani. Kodwa okusuka kucacela wonke umuntu ukuthi akasena wameva endleleni yakhe, akasena umgoqo ongamvimbela, umuntu nje osengaqathula sihambele kahle azoyofika lapho afisa khona. Konke sekulungisiwe.
Lo mnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mjuru uthi ngamanga aluhlaza okukhulunywa ngabanye abalandeli bebandla leZANU-PF abathi akaqhubi kuhle umsebenzi. Ulisela njalo lokuthi uzama ukukhipha umongameli Robert Mugabe esikhundleni. Unkosikazi Mjuru wethule umbiko izolo ntambama esithi konke lokhu akusoze kumenze ekele umsebenzi wakhe. Uthi kuyayangisa ukuthi kulabantu abasebenzisa amaphephandaba asekelwa nguhulumende ukuthi bamqambele amanga ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yeZANU-PF Congress ozakwenziwa ngompalakazi. Uthi uzasebenza gadalala ebambisane lomongameli Mugabe ekuqhubeni inhlelo ezinceda uZulu. Unkosikazi Mjuru uthi usekhulumela amagqwetha akhe ukuthi acubungule konke lokho okukhulunywa ngabantu abanakanelwa ukuthi basekela umnumzana Emmerson Mnangagwa, yena obikwa efuna isikhundla somsekeli kamongameli kukhetho lweCongress. Uphinde wathi uzimisele ukuzivikela kukho konke lokhu phambi kwenkokheli yebandla leZANU-PF lamadale emthethwandaba. Unkosikazi Mjuru uthi okwamanje uzaqhubeka esebenzela uZulu weZimbabwe. Omunye wenkokheli yebandla leZANU-PF kudale leCentral Committee umnumzana David Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mjuru ulelungelo lokuzivikela kubandla leli lasemthethwandaba.
Ndenzathi mina ke abantu kakesi sebephuma kumathukhala zabo noma ngikhanyele. So ngoba abalezizathu eziningi bekuba khona kuZANU-PF noma ngikhanyele, kufanele ukuthi abanye abantu babakhona bafuna i-prestige, abanye bafuna i-power, abanye bafuna inotho, abanye baprotekta ubu bawenzayo. So bazama amandla bonke ukulwisa ukuthi abafuna ababesona abafuna ukuprotect ubu babo sebependa abanye ngobubi, abafuna ukukhwela ngibabone ngani abanye sebebadistibha sebesebenzisa khona ukukhiyana abafuna i-power ne-prestige. Yinto engiyibonakalayo abantu sebephumakhe simathukhalazeni into abayifunayo kuZANU-PF ngoba bana-one objective, balande izizathu engizibonayo sibadike kathesi.
Ye, mase sikhangeleke lo nkosikazi Joyce Mjuru uze wakhuluma esithi yena lokho abamcabangela ukuthi ufuna ukukwenza ayisikho. Kambe ungathi nxa usukukhangele wena ngokwakho ubona ngazani uhlutshelwani?
Into ekhona ukuthi umuntu ngemthetho yelizwe, mina ngithatha ngokuthi innocent until proven guilty. Njalo nxa umuntu kule nto azenzayo kuyenziwa ama-investigations ahambe court sesisazi ukuthi yenzeni kunokuthi abantu bahambe. Ngoba already kule public prosecution enenzakalayo engavelanda. Nxa kule nto ayonileyo ahambe ecourt, ahambe ecourt sonke sibone ukwenze lokhu umkhitha endakithi kwinto awenzile. Asengeke sifike akwenzanga ukwenzile until icourt izitsho ukuthi umuntu lo wenze lokhu. Wonke lena sibathathe amali kesi.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, omunye wabakhokeli bebandla leZANU-PF okudale leCentral Committee, obekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe osekolishini leHuddersfield University kwelebhilitane.
Siyakwazi ukuthi okuningi kwezinto ezenzakala eZimbabwe iqiniso kalisilazi njalo kalaziwa ngibani, kodwa siyakwazi ukuthi udubo lolakulo unkosikazi Mjuru yikuthi zipolitics zezanu kuyalwiswana. Ngakho kutshengisa ukuthi yena ukhanye ngani usesilwa esemuva, ukhanye ngani umnanga kungani uselokuphumelela kulokhu kulwisana kade bebekukho. Mbone ngani mina nxa sikukhangela ngaleyo ndlela kozombusazwe ngibona ngani mina unkosikazi Mjuru uyaphambanisa ukuthi akhanye ngani yena uthi hayi kuthi ukuthi phela wonke umuntu urongo yena nguyo right bokufanele ukuthi indaba leyo ayithathe ngenye indlela echiyene lalokho asekwenzile
indlela bani ngasithatha ukwenza ukuthi akulungise khonoko
bekufanele ukuthi njengoba besigijimela kuCongress yezano kanje azama ukuthi indlela aphendula ngayo konke lokhu okuthiwa ukwenzile yiliyane ezama ukuthi ifuqele ukulwa lokhu eceleni kube ngani kulobudlelwano okuhle kwenzela ukuthi nxa befika kuCongress kungakhanye ngani lapha kulomuntu ofanele ukuzowina lo munye ofanele ukuzoluza omunye ofanele ukuthadliwe kukhanye ngani hayi ibandla ufanele lakhiwe liqine khonokho bekungampha elinye ithuba elokuthi ukulwisana lokhu kuqalise kutsha phela ngoba yena uyabe khanya njengomuntu owakhaya atsho obhidlizayo kodwa wena phela lapha akwenzileyo lokhu kwenza ukuthi ukulwisana lokhu kuqhubekele phambili yena engaphansi umnangagwa engaphezulu
umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield University kwelebhilithane
le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com
Amalunga enhlanganiso yezakhamizi ezeGwanda eGwanda Residents Association abochiwe ngamapolisa aleli dolobho ngoba izame ukutshengisela ukusola uhlelo lukahulumende lokuhlawulisa abantu amanzi bengakawasebenzisi olwe prepaid water meters. Isikhulumeli sale nhlanganiso umnumzana Bekezela Maduma utshele Studio 7 ukuthi izakhamizi zithe zizama ukutshengisela zadibana lamapolisa amaningi athunyelwe ukuzivimba. Lokhu ukufola kokusola izinqomo zikahulumeni eziphathelane lokutholakala kwamanzi. UMaduma uthi amapolisa aqale ngokwazisa ukuthi lokhu kutshengisela akukaphiwa imvumo yokuthi kuqhubekele phambili ngoba kuphathelane lezombusazwe kungelani lohlupho lwamanzi. Izakhamizi zithe ziyasiphikisa leso sinqomo kulapho amanye amalunga ale nhlanganiso okugoqela yena umnumzana Maduma abahle babotshwa. Uqhubeka uMaduma wathi amalunga enhlanganiso yakhe lezinye zakhamizi lokhu bethathwa ngamapolisa munye ngamunye sikhuluma nje.
Abahlali beGwanda namhlanje bebenzile luka le-demonstration yamanzi. Manje amaphoyisa avuka esikena agqoba indawo yonke ngavala i-demonstration yangkhona. So abantu bagcine ingasabanga khona i-demonstration amapolisa going around and abantu akade ngifuya ku-demonstration lami ngiyengathathwa ngamapolisa alelilowen kodwa for 2 hours ngizabuza imibuzo eminingi but bagcina bengirelizile so one other guy also ubotiwe I think itwas ama-photos abantu akade ngilungiselela i-demonstration so ayibambophile for that and khuluma nje so abantu eGwanda still akula manzi abakwazi ukuthi next week ezayenzakala ngakakhulu ngokuthi ngubani o-organizileyo mayelana ngani yenzakalani ngoba bona ngani abayifakayo i-demonstration political motivated no ayikho political motivated i-demonstration yamanzi ayilani the politics so ungathi bebefuna ukuthi ngiisaethi ngoba aba-organize i-demonstration yenaleyo and why here's a demonstration ngoba izimbuzo bengibuza mina was more about myself and maybe i-activism yami engiyenzayo ku-politics and activism as we really konke lokhu asikho simele siwenza thina besikhuluma ngamanzi that's what we were talking about abantu beGwanda bona bathi khona amanzi i-sensitive their constitutional rights so bathi bafuna khona amanzi ahlale kule continuous supply yamanzi ngoba at the moment izima ihlala ikhatha amanzi ukuthi sikhansilele isikweleto sayo ikhansile ukuthi iproblem yezima so besingasakwazi ukuthi ongunye ohluphayo kuthini ikhansile lezima ngobani
lowo ngumnumzana Bekezela Maduma, isiphathamandla seGwanda Residents Association. Superintendent Stephen Matema, oweGwanda, yena utshele Studio 7 ukuthi akulabantu ababotshiweyo.
Umgcinisihlalo weCrisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Dewa Mavinga, uchiye umsebenzi namuhla esithi ukudoniselana lokulwisana okukulumanyano sokusenqabela ukuthi wenze umsebenzi wawo ngemfanelo. UMavinga wazise ngokuchiya kwakhe umsebenzi emhlanganweni wamalunga eCrisis in Zimbabwe Coalition oqhutshelwe eHarare. Umsekeli wakhe unkosazana Samukeliso Khumalo nguye osethethe isikhundla lesi njalo uzakhokhela lumanyano kuze kwenziwe umhlangano we-annual general meeting omnyaka ozayo. UMavinga uthe ngokuchiya umsebenzi ulethemba abasalayo bazasebenzelana kakuhle balungisise konke okuhluphayo ukuze umanyana lo usebenze kakuhle njalo ulandele injongo yawo ngokugcweleyo. Ukulwisana kulumanyano beso kubangele ukuthi ezinye inhlanganiso ezingamalunga ziphume zisethesa uMavinga umlando ukuba ngontando kayiphikiswa. Siqhume isikhulumeli se-crisis umnumzana Mfundo Mlilo.
Inhlanganiso ezenza i-crisis coalition ezilokuhlangana namhla we-special general meeting ukuthi zihlaziye induo ezihlangana le-crisis coalition. Utshalemane we-crisis umgcinisihlalo umdade wamazinga wasefika kulo mhlangano wathola ukuthi inhlanganiso bezikhuluma ngenduo ehlangana le-crisis wabese-resigna. Sikhuluma nje umadam Samukeliso Khumalo umqondisi wenhlanganiso ye-WILD nesengu-acting chairperson we-crisis in Zimbabwe Coalition.
Uphezi Zathobani uMavinga ngokuthiya kwakhe umsebenzi.
UMavinga ubonile ukuthi inhlanganiso eziningi ezingasahambisani naye ngodaba lokuthi kulento eziningi akade zisenziwa kade zingavumani le member okusebenza yedwa esenza ama-decision yedwa ecetha izisebenzi ongekho emthethweni. So inhlanganiso bezihlangene ukuthi zicubungule lezi ndawo ukuthi kanti kuhamba njani enhlanganisweni. Uthe sebona ukuthi sezamiswa umsebenzi walesebhale resignation ukuthi hhayi yena sefuna ukuthi angendika nomsebenzi ayenze kuye.
Belivele selikhangelela ukumisa umsebenzi.
Hayi, angeke ngisho njalo, kodwa engingakuthi ukuthi inhlanganiso eziningi kade zibuyile ngoba besile inhlanganiso ezifika 58 siade kulowo mhlangano. Okunye kade engingakade kuku-agenda bekuyukuthi inhlanganiso bekumele zikhulumisane ngokuthi kungenziwani ukuze lezi ndubo ziphele ngokuya phambili. Angazi ukuthi bezarivevani kodwa ngokunye ade kusetafula de kumele sikucubungule.
Umnumzana Mfundo Mlilo isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Icelele MDCT elizibiza ngokuthi Renewal Team lithi imizamo ye-MDCT yokuxotsha amalunga ayo edale le-Senate le-Parliament akusoze kuphumelele umthethwandaba ungakethuli isinqumo sokuthi i-MDCT eyiyo yoqobo yiphi. I-MDCT ithi sizakhweza lolu daba e-Constitutional Court ngoba isikhulumeli sedale le-Parliament umnumzana Jacob Mdenda uphosisile ngokulahlela khatshana isikhalazo sabo. Asizweni imbono kamnumzana Kucaca Phulo umgcinisihlalo we-Renewal Team esigabeni sakoBulawayo njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho.
I-Constitutional Court isebenza ukuphendla ukukhangela umthetho ibisisitsho ukuthi uyahambelana yini le-Constitution njalo ibisisitsho lokuthi i-Constitution itshona. Into okumele ikhangelwe lapha yikubana i-MDC eqoto yithi. Lokho-ke uspeaker uthe kukhangela wabona ukuthi inkundla idale le-court yilo kuphela elingayenza i-decision enjalo. Okutho ukuthi kumele kuyiwe e-High Court iyokutsho ukuthi oyi-MDC ngubani njengoba i-renewal isithi uMorgan Tsvangirai samxotsha samdisciplina lakanye kwabonakala emaphepheni ukuthi waxotsha uMorgan Tsvangirai. UMorgan Tsvangirai laye uthi hathi angixotshwanga yimi i-MDC. Kona lo umbuzo yiwo umbuzo okumele uxazululwe yinkundla yecourt. So ngibona ngazani uspeaker weParliament uJacob Mdenda ucabanga njenge lawyer nxa esithi akusiyo ndawo yami le ukuthi ngidecide ukuthi iMPC ngubani hambani ecourt ofuna impendulo kahambe ecourt kanti uyabe sesabani ukuthi ayecourt
lanxa bengaya edalele constitutional court ukuthi bayecubungula akutsho lutho nxa kungakhanya ukuthi iMDC eyiyo yipi
akutsho lutho nxa kungakhanya ngoba lanxa bangaze bacubungule kanjani ekugcineni sefuna ukwazi ukuthi okay ozaphiwa ilungelo lokuthi acothe abanye nguphi wakhona i-constitutional court ayisoze ithi ukuthi hhayi okumele akwenze lokhu ngusangirayi kumbe ngabe-renewal ngoba leyo yinto okumele ikhangele lidale le-court eliyi-high court i-renewal basabhizi ngezinto eziningi eziqakathekileyo abantu abasazihlupha ngokube becotha abanye ngabe kaswangirayi njalo abakazibuzi ukuthi bangacotha ama-members of parliament njengoba bethe bona bafuna abasoze bangene kukhetho kungakalungiswa lokhu lalokhu lalokhu bangacotha ama-members of parliament lawa opposition yase-parliament bathi kuzangena ubani e-parliament yakhona angathi onti bacabanga behamba besima njenge-record esileyo abakakucabangi khonaoku bafuna ukukucabanga sebecotha abantu
lo mnumzana kucacaphulu umgcini sihlalo we-renewal team esigabeni sakobulawayo njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho
ku-live talk lamhlanje sikhangela ukulwisana kobandla lezanu-PF unkosikazi Grace Mgabe eqhubeka ngomkhankaso wokuthi unkosikazi Joyce Mjuru kumele achiye umsebenzi kanti yena uMjuru uthi kayindawo
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Umanyano we-European Union uthi uyajabula ngempumela yokuqeda udubo lwabomama abafa bebeletha ngendlela yokubakhela izindlu zokulindela ezibhedlela zemaphandleni. Kubika uNothando Spanda.
Inhlanganiso le ibithethe uhambo lokuyabona izindlu lezi ezakhiwa ngemali yamazwe la eSt Luke's eLupane esigabeni seMathepelelen North. Uhlelo lolu lokwakhiwa kwezindlu zokulindela lwasungulwa inhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization eminyakeni yawo-1960 ngemva kokunanzelela ukuthi kulabesifazane abaningi abafa ngenxa yokuhlala khatshana lezibhedlela. Ngo-1991, iWorld Health Organization yakhuthaza amazwe wonke alenani eliphezulu labesifazana elifa libeletha, i-high maternal mortality rate, ukuthi lakhe izindlu lezi, ikakhulu ezibhedlela ezisemaphandleni. EZimbabwe lolu hlelo lwasolukelwa miswa, kodwa kulandela ukubhidlika kwenotho yelizwe, iningi labesifazana bese libelethela emakhaya, lifaka impilo yalo lensane engozini, osukwenze uhulumende aluqale njalo lolu hlelo. Inhlanganiso ye-EU ngeyinye yalezo eziphathisa kulolu hlelo. Unkosikazi Sipho Dube oyedandanda eLupane obelindele ukubeletha eSt Luke's uthi umangele efika kulesi sibhedlela ngeviki ephelileyo ethola ukuthi sebeyakhelwe izindlu ezintsha ezokulindela ezilesithunzi lapho umuntu ayenelisa ukuhlala agcine le mpahla yakhe yabuyelayo kuhle.
Ngike ngabuya lapha ngo-2004 ngizobeletha umntana wokuqala. So besilala bekulama domu angu-4 kuphela. Besilala singu-100 phakathi. Besilala ngomhlubulo munye. Besithi masi sichibilike sonke kanye ngoba besingelanda ukuthi sithibilike. Kodwa kwanamhlanje nthe ngiyafika emadumbeni ngafika ngabhayiza. Ngasola ukuthi kade emadumbeni sokungapi. Ngalokhu siyayibonga i-EU.
UDokotela Nkazimulo Chuma ophethe isibhedlela lesi uthi izindlu lezi seziguqule impilo zabomama zehlisa kakhulu lenani labesifazana elifa libeletha ngoba iningi belibulawa ngumango okumele liwuhambe lapho kungaba kubi selihelelwa.
So khona kuyani ukuthi umuntu uyaphuza ukuthola ukudinga usizo anti kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathe sokumele nesibhedlela kodwa engxa umgwaqo oseduze ukhatshana. Kumele dinge inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni, amabhasi amekhaya amanye kayidlula insuku zonke. Uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala, umgwaqo kawurayithi kayo soze ihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo kutho ukuthi umama lowo sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
Ngaphansi kohlelo lolu, abezempilakahle bayaphatha njalo imihlangano lezakhamizi ukuze zikhuthazwe ngokuqakatheka kokuya esibhedlela ngesikhathi. Umnumzana Love Moncube uphethe isikolo sokufundisa abongi ababelethisayo eSt Luke's. Uthi kuthiwa nje intandane enhle ngumakhothwa ngunina ngoba babekubonile abadala izolo ukuthi wesifazana uyinsika yomuzi wakhe. Uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokho ekhulumisana labesifazana ngokuqakatheka kokuya ezibhedlela lapho bezithwele kanye lokuyabelethela khona, hatshi ezindlini kumbe emakhaya, ngoba basese khona abathandabuzayo ukuya ezibhedlela lanxa zokulezindlu zokulindela.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngikhaya, kumbe ubani lobani babelethela ekhaya kuzange kube lohluko laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Udokotela Chuma uthi zikhona izizathu ezithile ezilokhu zisenqabela abesifazana ukuyabelethela esibhedlela lanxa kuyabe kulezindlu zokuyalindela. Uthi abanye bayabe bengela mpahla yomntwana eyeneleyo bese beyangeka ukuyavela emphakathini bese saba amehlo abantu. Uthi abanye bayabe belabanye abantwana bengela ongasala labo bona besiyalindela esibhedlela.
Kusananzelela ukuthi kulezinye izinto esingathi ngesikhiwa ze-beyond our control. Okunye kuyabe kungama-family issues. Singakhangela umama ohlala yedwa ongeyokhangela abantwana bakhe. Kuba nzima kuyo ukuthi abuyezohlala e-mother's waiting home. Ngoba uyabekhangela ukuthi abantu bakhe bazasala begcina mbani.
Ngaphansi kohlelo lolu, uhulumende sowaphathiswa ngemali evela kunhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela yona i-EU, ingatsha zenhlanganiso yamazwe omanyano United Nations, i-World Health Organization le-UNICEF, ukwakha lokuvuselela izindlu zokulindela ezibhedlela lemakliniki angamachumi ayisikhombisa lambili. Isibhedlela seSt Luke's yiso esithenjwe kakhulu izakhamizi zesigabeni seMatebelele North. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo ye-Chipuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenzele Harare City ku-final edlalelwe enkundleni yeMandava ngeSonto. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lomdlalo wenguqu le-FC Platinum lingezelele inani lenkezo eliziphakamisele onyaka la kwezine ngemva kokunqoba elikwenzele Harare City ku-final yomncintiswano we-Chipuku Super Cup ngeSonto. Lokhu kuza ngemva kokunqoba kwaleli qembu kumncintiswano we-DO Cifas Gyms Part Charity Shield owe Independence Trophy kanye lowe-ZNA Charity Shield. Ekhuluma ngemva kokunqoba kweqembu lakhe, umdlali we-FC Platinum uThabani Kamsoko uthe balungiselele ngemfanelo yikho bephumelele ukunqoba.
Hayi, angizangithabe kakhulu yazi because vele ngithathe sivele sisebenza from past week sithethe ama-chance let's win this cup to sethele ama-cup aku-cabinet e-teamini hayi so that when it comes to next year and it, then we add more futhi ama-cup.
Abadlali, inkokheli kanye labasekeli beqembu le-Harare City abayithokozelelanga indlela uNompembe uNorman Matemera aphathe ngayo lo mdlalo, njalo ukapteni waleli qembu uDavid Kuchikauri buselele nsolo ngesehlakalo esidale ukuba iqembu le-FC Platinum lilinganise imiklomelo.
Umdlalo kade uchaza kaya sisamile bona bazamile they had resilience. That's why wona katesi bethabile because they never gave up. Free kick liya na vela I'm not quite sure ukuthi ufuze tu referee abanike free kick liya. Unkulunkulu ngewo waziyo buti. Badlalile kakhulu. Team yami sidlalile kakhulu but it's very unfortunate.
Iqembu leHarare City likhokhele kusukela ngehlandla lakuqala lomdlalo, kwathi leFC Platinum lilinganise imiklomelo ngehlandla lesibili sekuyisikhathi esingezelelwa nguNompembe. iFC Platinum ihlohle ngemva kokuphiwa i-free kick ekhahlelwe nguKamsoko yavalwa nguKuchikauri ibhola lawela kuWalter Musona yena oqondise esangweni, kwathi imvimbi yeHarare City uArnold Chivea wanxiba. Kodwa umsekeli kaNompembe uOscar Bume wakhomba ukuba ibhola lingenile loMatemera wavuma.
Siyabonga jahale zansi kwane loko lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungame Linkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhona pha eWashington DC.